Ngingazi ukuthi Mchabangu uphi lo okhulume lani kunangapho emsakazi, kodwa bona indaba le kayilani lokhokheli, ngoba njengokukhuluma kwezek amalunga e-CCC akumele ancintise kudalele ephalamente afaka amaphepha isikhathi singakachayi. So lokho sokhulunywa abanye ikuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. Izimbabwe Electoral Commission yona ikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakachayi. Thina siyazi thina ukuthi oPatrick Namasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezaletha umthethandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli ikuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyo nto esiyikhuthazayo thina kubandla le-Citizens Coalition Change.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngubani osayinayo khona ngapho koBulawayo lwahamba njani, ngoba sizwa kuthiwa umuntu wayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngumnumzana Shoko, uGideon Shoko, okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababesayina amaphepha, kodwa hatshi ubaba uGideon kayisuye owayesayina into nje ekhona. Bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative, abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe, kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kakhesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Nase ngikhuluma ngesingi, akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi iZEC ikhulume kumthethwana yatshoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye osokhulunywa ngumantshi, hhayi bona umbono kamantshi, kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhulu nxa abantu sebengenise amaphepha, umthetho uyabavumela ukuthi nxa kungaba kulama mistakes lapho kuyabo phambi abantu balelungelo balawo lapho ababe phambi. So okunye lokho sokukhulunywa lokho, hayi mbona ngani ikuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bedlephane. Sinesikhandle ukuthi abantu bekind ukusebenza umthetho ndapha izo mambona abantu abaningi abasukiseki ukuthi umthetho njani. Abantu abaningi badani nili ngesinqumo esilethwe ngumthethandaba, kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthethandaba ungaletha isinqumo esingathabisa uZulu sokumele amalunga e-Citizens Coalition for Change adlephane. Lokho ezama ukuthi sikhuthaze ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezi ezilethwa umthethandaba ukuthi zisemthethweni. Izinqumo lezi zibuye sokuke wajuliswa yini ingqondo, yibona laba abayenza umsebenzi wokuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.